Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka-12 kuZibandlela 2018, ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe, kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababe le mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhomisana umlotha ngombhoqazwe wegugurawundi.
Ubaba umduru ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyompilo kumele uZulu kandaba ayiphilele impilo, kodwa ukuthi sukuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota.
Osaphethe isikhundla somkhokheli we-NDCT umnumzana Elias Muturi wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare ngenhloso yokuzibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi odla uBhedu wontutu ziyathunqa ngomculo wakhe weKwaito umkanyiso moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Akusoze kwafa kwaba lokubambana eZimbabwe nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaxolisanga ngokubulawa kwabantu bezigaba zeMandebeleni laseNkabazwe kumbhuqazwe kwegugurawundi. Le imbono yabantu abaningi abakhulume emhlanganweni obuhlaziya lindaba kobulawayo namuhla abagoqela umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, incwethi iGqwetha umnumzana Sipho Malunga, wake wabalibutho umnumzana Martin Rupia kanye lonkosikazi Elna Sisulu.
Yena unkosazana Elna Sisulu nguye wayelela olela amalungelo oluntu umhlangano lo oqhutshelwe eRainbow Hotel kwaBulawayo. Izikhulumi lezi zithe uZulu weMatabeleland leMidlands uqhubeka ebuhlungu kakhulu ngokubulawela izihlobo labangane libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Ukuze kube lokubambana, uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo evume ukuthi ngempela waphambanisa, kutsho iningi. Kunjalo nje emhlanganweni wokuhlaziya udaba lunye, kuqhamuke inkalakatha yomsindo oqoqwe ngabenhlanganiso yeSurface Trust eHarare izolo ntambama, lapho abasekeli bebandla leZANU-PF abakade bevimba ukuthi kungaxoxwa ngodaba lokukhomisana umlotha.
Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uGibson Bebe.
Kusuke kwaba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanyela ukuthi ngabezana uPF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhwica mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith, yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala. Abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo laba kulolu daba. Omunye wabo ngumkhokheli webandla leZaphu owake waba njalo isiphathamandla uhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Dingisa Dabenga yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi ikomishi ye-Peace and Reconciliation ikhokelelwe ngumuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe.
Umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuze aphutshise inzima ye-commission ozaba lokubekezela.
Oloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe ezizalwane zaseSouth Africa unkosikazi Elna Sisulu uthe ukuze ilizwe lenelise ukudlula lesikhathi esinzima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezela amalungelo abantu lenhlalele izindaba.
I think the issue of institutions, respecting institutions and
uhulumende lwesulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokuwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli izindaba.
Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mawomva uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kule yabo ukuze eZimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe, kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa, kupha ibizo elibi kulizwe lethu, njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethula imbono yabo ehlukeneyo.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mjobisa Noko uthi abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana ngegrawundi kumele bakhuzwe.
Uyabona ukuthi indaba leyi iyahlokoza, ihlokoza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi, iyabamba abantu abaningi. Abafana lapha ukwenza abakwenzayo, it's a show of intolerance.
Umhlangano lo uqoqwe ngabesaphezi trust ubule njongo yokuhluza udaba lomphuqazi ogugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlule inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo 1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lesi sigasashiya abantu abalomhlulo behlukumezekile kuze kube lalamuhla lokhu inzondo ibhibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube lalamuhla. Owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya. Lingxoxo enziwe eHarare izolo iyaqhubeka kobulawayo namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Imeli esitho 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elias Mudzuri wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare namuhla ezibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo. UMudzuri wethekelele njalo amankampani amaningi avalwayo ngenxa yokonakala komnotho ehamba lequla leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi. UMudzuri ukhethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi aphathe intambo zakhe ngoba yena eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uchazise okuningi ngohambo lukaMudzuri.
Babo Mdzuri ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphile limpilo, kodwa ukuthi sikuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota, ngoba sonke siyazi ukuthi iningi labantu kabarejistanga njengamavota. Njalo kunye futhi ukubhodade kwenza ubesenzela ukuthi azwisise ukuthi umumi umi njani, ukwenzeka ukuthi nxa sesicubungula indlela zokuthi kuyalungiswa njani njengebandla uma sesinqobile ukukhetha.
Ungathi kuyina kubonile?
Ubonile ukuthi amabhanga lokhu kungelamali abantu selokhu belala emabhanga emandala photho khona sokulibizo nje, ngoba nxa ungena uzicutshane ungaka lama-buildings angikhona asesiwa, ngoba abantu abavele besebenza khonapho balihlekanyana and iningi labo nabasebenzayo abanye sebeleminyaka neminyaka bengaholi lokhu bephiwa ama-$20 $50 mhlana belenhlanhla baphiwa ama-$100 enjalo. Izalane zaseZimbabwe sezibonga ukuhamba emsebenzini ethemba ukuthi nxa uzawuphiwa leyo yi-20 leyo uzakwanisa ayincedisa abantwana endlini badle. So yizi zintathu ezikhanyela zonizo ukuthi sezimemetheke zafika ngaphi.
Lingathi kulokho akubonileyo kungaba sokulobubelo nanxa sikhangela isimo kwezenotho ebeyisona kusabuza uMgabe lesimo manje sokulohulumende lo okaMnangagwa lochiwenga.
Akunamehluko osukona kufanana lokuthi uthi uMgabe lokhe khona, ngoba ungakhangela ukuthi lokhe kwasuka uMgabe ukuthi yena uMnangagwa usenzeni emangalisayo, akulalutho ngaphandle ngaphandle kokuthi unike umgabe imali zabo zokuyaphumula ama veterans lawo kawaholi ngemsebenzi angikhona kayivukanga emabhenkile kokungela imali kwesitiwa ama-$20. So akulanto etshintshile, kufana nokuthi umgabe lokho ekhona.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo waseAngola umnumzana Joao Lourenco namuhla eLuanda bekhulumisana ngesimo saseZimbabwe. Umnangagwa ubelande ukuyazethula kuLourenco njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Amaphephandaba kwele-Angola athi ababili laba bakhulumisane njalo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe. Umnangagwa wachasisela uLourenco ngamalungiselelo okhetho. Umnangagwa obehamba lequla eligoqela umphathintambo wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iofisi kaMnangagwa ithi uza kwethekelela njalo abakhokheli bamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana lamanye kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lolu sixhume umhleli wephephandaba leStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Ngokubona kwami mbonani uhambo lukaMnangagwa ukuthi eziveza kwabanye bakhe kwabanye umongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni, sikhangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela ejayelekileyo. Siyala ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-elections, uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini. Kodwa ngendlela uMnangagwa siyakhumula indlela angene ngayo, ungene ngemva kwebutho lingenele. Kungenzeka ukuthi abantu omangalana abaningi kurithi bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukaRobert Mugabe embusweni, kodwa akazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba uMnangagwa ebhodele la mazwe akuzwekazi le-Afrika, esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe eZimbabweni, kodwa sho kodwa amazwe ala maZimbabweni lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi siyadisi lento eziningi ezenzakalayo i-regional bodem ithila ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni achiyeneyo la awethekelelayo, ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-ikhonomi yelizwe. Singathi usazama ukuthi edinge i-listiness endakhangele kwi-ikhonomi. Siyabona amazwe lawa awaqakathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwi-region. So singazayesithi udinga imali okwakhathesi. Ngabe imali ngabe idinga kodwa i-visit yakhe e-Angola ngena ngelilodwa engaza ke fike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day visit.
Umnumzana Kholwani Nyathi ngumhleli wephephandaba leStandard sixoxela eseHarare.
La
Live Talk lamuhla sihlolisisa umthetho wokukhumisana umlotha oyiNational Reconciliation lengqoqo esisungulwe elizweni lonke ephathelane lombhoqazwe oyiGoground.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inyathelo likahulumende weMelika lokumisa uncedo okuhlangothi lwezomvikela kwele Pakistan lwamabhiliyoni phose amabili, 1.9 billion emzameni yokuvimba lelo lizwe ukuvumela ukusetshenziswa njengelizwe lokucatshela khona ilabo abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo, libikwa lingasoze lanceda kangako ngaphandle kokuletha ukuhlupheka kwabantu makhaza.
Ucwaningo olwenziwe libhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank luveze ukuthi ukufa kwabantu befela engozini zomgwaqo kuphazamisa kakhulu isimo senotho emazweni ajiyeneyo omhlaba.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology isebenzelana le Interlink Academy isungule uhlelo lokufundisa uZulu ikakhulu abatsha ngokuthapha indawo babesebenzisa omakhalekhukhwini olwe Mobile Reporting for Community Journalists in Zimbabwe 2018. Isikhulumelisa le inhlanganiso umnumzana Zenzele Ntebele uthe bakubone kufanele ukuthi benze lolu hlelo ngoba abantu abaningi kulezi nsuku besebenzisa omakhalekhukhwini ekuthapheni indaba. Uthe uDubo luba khona ekutheni ekwenzeni lokho amalungelo abantu agcina isephulwa. Umnumzana Ndebele utshele uGaino Gumede weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzafundisa uZulu ukuthapha indaba ngokuthembekileyo.
Kuhlale uhlelo lolu ngolokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ufike ezingeni eliphezulu kakhulu, especially eZimbabwe. Sathola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. So lapha zama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli, kodwa sikhuluma exactly khonokokwenzakalako. Isikhathi esiningi kuhlupho lwabo-WhatsApp labo-social media ukuthi abantu sengeza amanga amaningi esingathi ngesikhiwa i-exaggeration, kugcina futhi kusenza i-fake news. Sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubezilize, sikhathi benanzele ukuthi bakusebenzisa.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Ye, abantu bayaluthakazelela kakhulu, safake i-application i-advert ukuthi abantu be-applye. Wa-applye abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kuthekisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda, bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutha nini?
Uhlelo lolu lingabe izinhlaka ezintathu. Liyaqalisa ngo-January 15, yisiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesithi i-online, befunde behlezi endlini kwi-internet lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yibo lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngingathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.
Lo ngumnumzana Zenzele Ntebele exoxa ecingweni loGaino Gumede weStudio 7.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukholo lwesiKristu lezinye inkolo kuqakathekiswa kakhulu yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele, i-United Nations, elezinqumo ezibalisa ese-United Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, i-Helsinki Accords, lezinye ezimbalwa. Ilizwe leMelika likhuthaza ukuthi abantu bakhonze abakufunayo. Amazwe akhuthaza lokhu kukhanya elabantu abaphilisana kahle njalo kule ngqubekela phambili kwezenotho. Kukhanya kulokuhlukuluzwa kwabantu abakholwa okutshiyeneyo kwamanye amazwe lapho abanye abavalelwa entilongweni kube khona njalo ababulawa nxa befuna ukulandela ukholo lwabo. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi baningi ohulumende abancindezela abantu ukuthi balandele ukholo abalufisayo. Nyaka yonke umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumele asebenzise umthetho we-Religious Freedom Act wabunjwa ngomnyaka ka-1998 ukuthi aveze amazwe anqabela uZulu ukuthi akhonze akufisayo. Ngompalakazi umnumzana Rex Tillerson wetule ugwalo oluveza amazwe anqabela abantu ukuthi balandele ukholo lwabo akugqela eleBurma, ilizwe leChina, ele-Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Turkmenistan kanye le-Uzbekistan. ElePakistan lalo libonakale njengelizwe elingavumeli inkolo ezishiyeneyo.
Lapho belilalele utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lanxa iningi labantu lisithi imizamo eyenziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe ayitshengisi impumela, abanye abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, bathi kufanele uMongameli Mnangagwa aphiwe ithuba.
Ngizwa mina khuluma inkulumo yakhe ayikhulume seSouth Africa enqusa abantu ukuthi kuyanini lize invest elizweni lakini ndivusa ilizwe lakini. Imithetho leyana eyayifakiwe ukuthi nxa ufuna ukuthi uinvest uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership kumele ibe nge-indigenous person. Khonokhona kwakusisele emuva because indigenous i-indigenous ngiya-investa ngayo. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajintsha izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngoNovember kathesi nguJanuary. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongazithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lobubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabweans be the patient. Masabekezelela umgabe for 37 years sesilwa kwini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga. Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini.
Akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali, asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni.
Bona ngani la mazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kalathuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ibizimbela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvesta. Okwakathesi kungakabi lam-elections abantu basahlehlele emuva basesaba. We have to end khonukhani ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans babona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe lokhu beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yinde ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima, amaZimbabweans abantu bangazi babuye bazevula amakhampani abo. Kabasoze baswele abantu abasebenzayo ncwadi amaZimbabweans abantu abakhaliphileyo.
Lowo ngudokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseWashington State.
Kuwaza Friday langisanja intatheli zindaba yethu uEzra Chisaswanda uhamba lomculi wekwaito odla ubhedu wobulawayo uNkanyiso Moyo.
Tiba tiba lokuluva Hayi lo ayisiye ongutsotsi. Kodwa ke ngoculayo balaleli. Ukuluva 7 awuchazele abalaleli ngamafichane ngembali yakho.
Ibizo lami kuthiwa ngonkanyiso moyo, Kuluva 7. The name Kuluva 7 because Kuluva intwana yaselokishini and u 7 is a number of perfection. So Kuluva 7 is umuntu representa abantu baselokishini. Kahle kahle I'm a voice for the people in the ghetto. Kahle kahle ngi voice yabantu abaselokishini nje. Umculo wami uhlaka unqibene I hip hop le kwaito uhlanganisa kanjalo.
Kahle kahle umculo wakho lo ubizwa kuthiwa yini Kuluva?
Mina ngicula umculo we hip hop, ngicula ngesiNdebele, ngesilungu, ngifaka isilungu mbijana, ngiphinde njalo ngifake lesishona ukuze ngikhone ukuthola a wider audience, ukuze ngikhone ukuthi abantu abaningi bakhone ukuzwa umculo wami. Njalo ngihlanganisa umculo wami ngifuse le kwaito, ngihlanganisa le kwaito le hip hop nyana nje ukuthi ukhone ukuhlabusa.
Zaganyano yeze pilo nyana ibe ngolo nyana ngobu khala khala kula fata lana yima hala khala fata maibo.
Mao sanda usikuma sikuhlelo Woza Friday. Siphethe uKuluva 7 lapho asijabulisa khona ngomculo wakhe weKwaito hip hop. Zona ingubo zakho zitholana ngakuluva.
Umusic wami wonke utholakala online njalo la kuma radio station. Ma ufuna ukuthi uthole directly from me, ungangithola ku Kuluva 7 on every social media, GULUVASE7EN. Lapho uyakhona ukuxhumana nami, ukhona ukuthola ke umculo wami directly from me, or directly ngikhona ukufunika ke ama-link lapho ongawu-downloada khona.
Ukhanya kobulawayo baphethe Kuluva. Yona ke kusasa yakho ibona kanjani?
Eminyakeni emihlanu ngizibona lami sengiku international stage, because international stage is where every artist wishes to be. Okwamanje ngisaphusha nje, ngisaphusha umphando wami ngilapha locally. Hopefully inkosi mayibekele 2018 uzongithatha angise regionally and from regionally to internationally, or from here to international. You never know. Kuluva 7 one time.
Welcome to the city of kings. Yeah, I dream of seeing you like my baby face. Shining like a dime, she my queenie face. I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, I dream of seeing you like my baby face.
Uyajabulisa ukubona intsha ingena kwezomculo kwelakithi. Unkanyiso moyo uzalazo kamnandi. So jayiva kuze kuyevalwa ngomculo kaGuluva 7. Lathi kuhlelo Woza, Woza Friday. Sesiyayivala ke manje ngaye uGuluva. Imele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Libe le mpela viki yalithukela ngethe jeta Guluva.
This my city, umfazi ushaya indoda. Kwantuthu ziyathunga la ngeke ke kuphela amafika. Kwanyama kayingeke iphele kuphela amazinyo endoda. Kasihlala ziwa khona emakhoneni ngodola dola. Yeah, RIP to babu nyongo lo. Father Zimbabwe in my city, simbiza mqabuko. City kamajayivana, Sandra Lomaravini, I'm a PA kukuna. I know I got it in me, Chesa.
Yeah, I dream my city like my baby face. She shining like a dime, she my queenie face. I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, I dream my city like my baby face. She shining like a dime, she my queenie face. I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, I dream my city.
Unkanyiso moyo ubeku Woza Friday eletsha helidala uEzra Jesus Banda igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe weGugurawund.
Osaphethe isikhundla sikamongameli weMDCT umnumzana Elasi Mutsuri wethekelela amabhanga atshiyeneyo eHarare ezibonela udubo lokusilela kwemali.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.